Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama ballot papers azabe ekhona endaweni ezikhutshwa ukhetho lama by-election kusasa elamabizo amalunga alo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu abakade besemabhasini bengene kweleSouth Africa bengela maphepha iningi labo kungabantwana abakade besiya ebazalini. Kulo wesilisa weBindura salamaviki amathathu evalele esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Masamnangagwa ngokuthi uMnangagwa osebulele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu 130 abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengela maphepha. Phakathi kwalaba bantu kubikwa kulabantwana abangamachumi phose ayisikhombisa 77. Sixoxa ngalolu daba lolizwe Dube owenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa.
Into esidabula kakhulu singasizizalwane zethu zaseZimbabwe sidabula kakhulu kakhulu sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi lesama holiday umuntu abebhekela ukuthi uzojabula labantu bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengela maphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya basuka ngokudubeka bengiyabanye abala maphepha bangaba elokungena eSouth Africa zotholta abanye basebenzisa amaphepha angapha angekho lawo emthethweni. Yikho sikhala kangaka sikhalela ukuthi sibe lamalungelo lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengela maphepha eneleyo kuba lengozi ke laphana yokuthi banelise ukuba bengabanye abajontshiweyo nxa abazali bengekho. Ukubona njani lokho?
Hayi, mina ngibona ukuthi abantwana bengatshontshwa eminingi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha. Ngezinye indlela lokho ukucindezela lokho okwenzakalayo. Ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umusemzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kulelungelo ukuthi uyibona uma ukuthi babamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi hayi okay, lento le eyenzala asiyifuni, anqona ubile labantu.
Abanye ngabathi hathi iSouth Africa ayila a problem lapha bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu ukubona njani?
Yikho vele lokho vele ngoba ipassport siyadula manje. Ipassport lethe yona le umuntu abehola ngapha eSouth Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yipresident yethu. So yikho abantu bezobuya ngama border jumper ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe ipassport.
Lo ngumnumzana Lizwe Dube wenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa obexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg.
The Voice of America, VOA.
Ngulo wesilisa weBindura oselamaviki amathathu evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa usebulele ilizwe njalo walethela uZulu weZimbabwe udubo olukhulu kanye lokuthi kugcwele amasela kubandla leZANU-PF. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aphakathi kokulwisa ukuthi umsolwa uMnumzana Patrick Kingirasi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Baningi abantu asebebotshelwe icala elifanayo ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification Reform Act okuyinto ezazisenzakala kakhulu njalo phansi kombuso kaMuyi uRobert Mugabe. Untungamela inqomo yeStudio 7 uxoxele lunga leTripusi umnumzana Sweden Chirodza, yena othi ukubotshwa lokhu kuveza sobala ububi bombuso kaMnangagwa.
Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho sokwenzakala yinhlamba, ikuyeyisa abantu, uthatha abantu angani yizigqili okwenziwa nguMnangagwa. Kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi uMnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe, kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku lodabengwa ababothwa bengelamacala uMnangagwa engu-Minister of State Security. Abantu babothwa iminyaka eminingi, kwaba labo Job Sikhala abavalelwa phakathi bengeniswa entolongweni bengelamacala bengaqiniswanga njalo kungelasigwebo. Now nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu uyakhuluma yena ethi kwehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, katetisanga phela umuntu ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likaMgabe lingcole kangaka, nguye yena lowo Mnangagwa lebandla lakhe abalizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo mnumzana Chirodza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi i-president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuse utshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethwandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa sikubona ukuthi osokwenzakala ukuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlala ejele mahlayana kungelacala elabe likhona. Sithi ukuthi sesiyizigqili zezanu-PF, siyizigqili zikaMnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo, okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kaMnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa uMgabe, bambiza bethi nguLumumba kodwa wayokhulula. Manje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, usithi ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, awukaMnangagwa undoda kusadalala abantu babanjwa ngamandla.
Umnumzana Sweden Chirodza ngowebandla eliphikisayo ele-TCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule.
Umuntu ephula umthetho uyabotshwa ngoku, kungakhathalekile ukuthi umthetho lowo obusayo nguMnangagwa kumbe obusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo lizwe lethu leZimbabwe lile mthetho yalo. Kodwa-ke mina into emangalisayo kubona amagqwetha nala anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa, umthetho nalolo khona kwangaanosuse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe, yikubona umthetho kathese umlozeni kulelokuzeni umthetho okhona ovikele even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni, kathonisiswe esesihlalweni, ngokunjalo yimithetho yelizwe liyala ngoko.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli, ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba?
Hathi ukusola uMnangagwa akusiyo inhlamba, ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akhulume kodwa engathethisanga. Freedom of expression. Umuntu kumele ezexpresse ngendlela afuna ngayo, kukhona kusekelo sombuso seneso. Ungathi iZANU PF kumbe kusole iZANU PF ngalokhu lalokho, ayisho ukuthi udala icala. Ungasola even umongameli, even emaralini, anti yawuzwa abantu be-addressa, besithi hayi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha, ingane inkomo bazake beboshwe labo abantu abanjani. Mina angikukholwa ukuthi kuyikho khonokho kuphela ukuthi ukhulume wathina umnakaba ehlulekile. Sekukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ibotshelwayo yikuthethisa umongameli. Kule nto enzela yona nkomo akula kuthethisa lapho, ngumuntu osayo laye osola olensolo yakhe ngayo umongameli esola ingubo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe kodwa-ke ukuthi nxa esebotshwa obotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho. Engxe labo bambophayo kulokunye angakukhulumiyo engxe wathethisa kodwa sokungazwakala kuhle nxa esesiyafika ekhoti. Nxa yenala cala athethisanga wafika bamkhulula ekhoti wabaqala nxa umuntu eyenzendalo.
Ngokutsho kwamagqwetha iyo inhlamba yena leyo eyakhulunywayo ukuthi umnankagwa uyehluleka, njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo. Sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni, basola umnankagwa ukuthi uyehluleka. Baninga sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa nkomo ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokhu. Ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ibithi nxa i-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi umnankagwa sehlulekile, ukuthi soko iZANU PF yehlulekile lapha, kodwa zange ngibone umuntu obotshwayo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU PF. Abalimi bakhuthaza ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula insimu, ukugebha amagodi lokunye, kodwa bengaqali ukuhlanyela. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu lingakaqali ukuna, njalo abanye abalimi sebelahla ithemba njengoba izifuyo zingasela manzi lamadlelo. I-Studio 7 ikhuluma lomqondisi wenhlanganiso ye-Agritech Samathebelele North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka elimini kumbe le minye nje iminyaka, kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi siphuze ukuthola izulu. Khathesi abantu abaningi sebethe besithi yindlala, kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala, esiyakuthi ngesilungu i-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye lihambe, lithi selisiyavuka kwesinye isikhathi sibe sesithi hayi lapha kube yi-false start, but khathesi i-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho, onkayi, olusane, omango ulilima ngapha kusiye eGwanda, bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala liyena litiwa lihle ligeleze lingene emadamu kube lamachili izifuyo zibe sezithole ukunatha. Pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho, abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo, osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizinathise inkomo, sizikhelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kupontshwe amanzi okuthi izifuyo zethu zithole ukunatha. Emadlelweni lapho akusela lutho, kungasela lutho nje emadlelweni. Sokudinga ukuthi abalimi aluba kuvuma sithenge utshani, sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo, sibe sizipha nje mbijana ama 2 kg, 3 kg nenkomo ukuthi ziphile kuze kuyefika isikhathi ezulu likhalisa ukuna. Sibe sesikhulekele ukuthi liphethe libuyile singakadluli o 20 December khona palile selisewuke.
Abanye ngabathi bona ku singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye endinga ngikuchasise ukuthi nxa liphuza ukubalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lama lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudepha amagodi lokhu esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi lokhu esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yishiphi isikhathi kade izulu lingani.
Lo ngumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-agritechs emathebeleleni North, umnumzana Dumisani Nyoni. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas lafaka kuluhlu lwamaqembu amalwecatsha adlulisa amalawulo amaterrorist iMelika iqhubekela phambili iqina. Kule mibiko ethi unina womeli wePalestine eZimbabwe, umnumzana Almasiri, ubulewe ekubhonjweni kwelinye lamadolobho eGaza yi-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo owehlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu.
Okwenzakala ePalestine kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Ye singabona kusiba lokumiswa kwempi emaduzaneni na.
Yebo, impi ingama emaduzaneni kumbe iqhubeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla abongu-2 okuyase kudingakala ngabantu abangaba ngomlandankunzi. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatshotshozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe okubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye-United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo ingaqhubekela phambili. Sithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube lenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ngoba abantu kuma betshayiwe abaye befele ngemva kwezikhathi bayakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzeka. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ukuphindisela. So ngibona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane ngoba abafele ngabafowabo izihlobo zabo labantu nje makhelwane uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babulewe kakululukthi sikhohlwa ngakho nje khangele eceleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota, ama-ballot papers, azebe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa, azabe lamabizo amalunga alo njengoba selikhweze e-Supreme Court isicelo sokuphikisa isinqumo se-High Court sokuwavimba ukungena kulolu khetho. Umthethandaba we-High Court unqume usekela isinqumo sozithi ngunobhala jikelelo e-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu esokuthi bonke abaxhotshiswayo edale lephalamende lakumakhansila bengavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwakusasa. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission babika labo besithi sebedinde amaphepha amatsha okuvota angela mabizo abe triple C axotshiswa ePhalamende nguChabangu. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma emhlanganweni awenze le ntathelizindaba eHarare, isikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Promise Mphananzo uthe ibandla lakhe likhangelele ukubana abekomishini ebona ngezokhetho eYezek kayisoze ikhiphe amabizo amalunga ebandla lakhe emaphepheni okuvota ama-ballot papers azabe sendaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by elections kusasa. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo weZEC uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukubana kudala sebedindile ama-ballot papers lawa angasela magama abe-CCC axotshiswa edalela ePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethandaba oweHigh Court izolo sisekele isicelo sikaChabangu sokuvimba amalunga lawa ukuba engancintisi kukhetho lwakusasa lwama-by elections bekungela bizo likaMnumzana Munyaradzi Phibione kufa kutizwi obengummeli weMavukuta Fara izolo kodwa namhlanje beselikhona okutsho ukubana ngasenelisi ukuncintisana lo Mnumzana Scott sakuphanya owezano PF. UChabangu sonke isikhathi lesi ubetshela abantu labezindaba ukuthi kwaba liphutha ukufaka igama lika kufa kutizwi kuluhlu lwabaxotshiswayo edale eleNational Assembly kodwa isimanga namhlanje ibizo lakhe libonakale selikhitshwa emaphepheni okuvota. Ingcwethi ezibona ngezemithetho yokhetho ezenhlanganiso efana leyeZimbabwe Election Support Network zithi imithetho ithi nxa kube lokuphikiswa kwesinqumo somthethwandaba waphansi oweHigh Court njengalokhu kungafakwa isicelo sokuphikisa edalela phezulu eleSupreme Court yonke into kumele ihle ime andubana idalela phezulu seliphe elaso isinqumo. Abenhlanganiso ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngamalungelo abantu kwezokhetho eyeZimbabwe Election Advocates Trust bona bathi lokhu okwenziwa ngabeZEC lohulumende yikwephulwa kwelungelo labantu okungazake kubonakale njalo yikucindezela abantu beZimbabwe. Ukhetho lwakusasa olwama-by elections lwenziwa ukuze kukhethwe amalunga edale eleNational Assembly ethatha izikhundla ezigabeni ezithoba munemunye ezibalisa iMavukuta Fara, Bhinga North, Lopane East, Cowdery Park, Bulawayo South, Lobengola Magwegwe, Bite Bridge West, Nketa, nePopoma, Mzilikazi, lamakhansela alishumalane. La nxa abe-CCC besithi konke okwenzakalayo elizweni yisihluku esingakaze senzakale emazweni omhlaba njalo yimisebenzi yabezano PF. Bona ke abezano PF bahlala bekulandula lokhu besithi kabalani lokwenzakalayo ngokuxotshiswa kwabe-CCC edalela ePhalamende lakumakhansili kodwa kuyikudonselana kwamandla okukhokhela i-CCC belwisana bona ngokwabo abe-CCC.
Ithi woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi uphokile, woza Friday my sweetie.
Kuhlelo woza Friday liviki sihamba lomculi ogxile kumdumo kamaskandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa nontungameli Nkomo owe Studio 7.
Sizongisana kithi kwamthakathi nje nestudio 7 yasibingelela nathi. Mina ngiqhamuka esigodini, ngibuya esigodini la ngibuya khona nginokuhlala futhi lana koBulawayo. Emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-albhamu enesihloko esithi Uhlaka enengoma ezingu-10.
Sisho kanjalo sekwalamandla kwamandla.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kimi kuphela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethi yona 0761803166. Ubothamanzi uzongithola lapho, ngiyaxhumana nawe. Sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuwuthola ngayo. Okwamanje ngise-South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqale ukungena emculweni, because kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapota impela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu, siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi nawo ugcineni bagcine besazi. Bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu, sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
Sibonge uNtungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizalithola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lama-by-elections olwenziwa kusasa, kanye lokuthi ibandla le-TRCC lithatha amanyathelo bani ukuze lingahlahlekelwa izikhundla lezi, njengoba amalunga axotshiswa edale lephalamende esevinjwa ukuncintisa kusasa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.